Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kumpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga lekhisimusi elinazwa ngayo lonyaka osukubangele ukuthi lidlule njengawe wonke amalanga.
Ikhisimusi leyo inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyabe sikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo we-corona uvayile abaningi kabaphumelelanga ukuthi babuye.
Siza kuzwa abalaleli be-Studio 7 bebulisa izihlobo nabangane ngaleli langa lekhisimusi.
Nalibingelela abangane lesihlobo be-Wadi 3. Ngakuchethe ngiyabingelela lonke, ngiyabingelela abasekezi, ngiyabingelela simatopo, ngiyabingelela ubulawayo, ngiyabingelela sekhaya.
Umnumzana Meli Ndlovu wechova ibhayisikili esuka eSouth Africa esiya eZimbabwe usexhasane lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga lekhisimusi elithakazelelwa ngayo lonyaka osokubangele ukuthi ledlule njengazo zonke nje insuku. U-Albert Ncube usethulela loludaba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo zilezihlobo ezisebenzela emazweni abalisa le-South Africa laseBotswana ezivame ukuthi zibuye ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuzobona isihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulandela uqhamuka komkhakha we-Omicron, indiva kazibuyanga ngobuningi okudale ukuthi ilanga lekhisimusi libe duma. Unkosazana Lindiwe Moyo oyisizalwane sakuleli esebenzela kwele-South Africa ngomunye wabalutshwane abazekhaya uthi iningi liselemva ngenxa yezizathu ezithize.
Abantu bebengelaqiniso ukuthi kuzohamba njani kuma-borders because i-border leZimbabwe livaliwe and so bekuthiwe kuzaba le-quarantine. So umuntu abesisuka cabanga ukuthi uzospenda ama-days amaningi eku-quarantine acine ngelasikhathi eseneleyo sokuthi abonane lemuli. Then isinye isizathu sokukhansela ama-plans kwaba yikuthi ukwesaba ukuthi umuntu sengathwala i-Omicron leyo afike ayithelele izihlobo labangani.
Unkosikazi Matilda Dube evokola kuwa-7 eFilabusi uthi lonyaka yikhisimusi ngebizo nje.
Ikhisimusi leyo inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyabe sikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo we-corona uvalile abaningi kabaphumelelanga ukuthi babuye. So abantwana abalakho okokudla njengeminyakeni ngabe sokuqalisile vele ukuphithizela kodwa kakuphithizeli akulalutho.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo esine njalo isakhamuzi sevokola.
Ikhisimusi inayo injenje silobunzima obukhulu ngoba kulabangane lezihlobo ebesikhangelele ebebekhangelele ukuthi babuye bazihlanganela lathi njengezimuli konke kakusenzakali. Sesiphongukuhlala njengansuku zonke siyimuli sinjalo. Okungukuthi ikhisimusi andi isikhathi sokuthi sivakashe sichelezele abangane sibe lezihlobo zethu esingahlali lazo ezisivakashelayo.
Unkosikazi siphathisi wenkala wesilikwe kwana North uthi njengabomama bebehlanganise imali emaclub kodwa ukudlaba lakho akweneli.
Lakhona okwesikuqoqile emaki yabhini singomama asingeke size sithi siyacelebrate ngakho ngekhisimusi ngoba nxa singathi sikuchithe ngekhisimusi singazi ukuthi 2022 lo usiphatheleni kodwa kusobala nje ukuthi sisaqhubeka ngayo i-COVID. Njalo ilobo nzima kanti kudala sasikwazi ukuthi ngekhisimusi nxa kuwe kungekho ngajabulisa ngakho abantwana liyaphuma labantwana liye komakhelwane kumbe liye kwenabani ngale akuhambeki ngenxa ye-COVID akulamuntu ofuna omunye emzini wakhe.
Umnomzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uthi impahla kazibambeke ezitolo.
Ikhisimusi le hayi abantu vele abala lutho sibili into abalazo ngoba yona imali kayikho ebantwini, so yikho nje lapho kungazani kulo hlupho khona, ziyadura akuthengeki.
Osakhulayo Constantine Pofu, umqoqo wenhlelo zemadobo Youth Development Initiative oyemapisa, uthuzulu kumele azithokozise kodwa engadlulisi amalawulo.
Kuqakathekile ukuthi abantu balandele imithetho ebekwe nguhulumende ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Kumele ukuthi bagqoke amamaski sibili, bengahlanganyeli kulezinye indawo ikakhulu ama-business centers amancane. Nxa abantu bekholisa bebaningi kusuka kumkhuhlane uyamemetheka masinyane, basanitize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuleli liyaliqonga njalo ngolwesine bangamathumi amabili lasikhombisa 27 abafileyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuthi izolo kufe abalithumi lasithupha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ukusenjalo, umnumzana Meli Ndlovu wojove ibhayisikile esuka eSouth Africa esiya eZimbabwe uxhasane nenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-South Western Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Meli Ndlovu uqale umkhankaso wakhe wokulimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 elokitshini lenkulumane kosekusile, wasesiya ezitolo zenketha 6 wacinela ngenketha 9. Umnumzana Meli Ndlovu ukhuluma ngakulandileyo kobulawayo.
Abaningi ifuna ukugijimisa ukuthi ngibuye kanjani, kodwa mina injongo yami i-awareness ye-COVID. Mission yethu ukuthi sazise abantu ukuthi wonke umuntu kumele aphephe lapho khona, kumele aphephe, singavumi ukuthi sivelelwe ngumkhuhlana. Yazi khona manje isikhathi sama-holiday, so masihlangene siyifamily sikhuthazane emakhaya ngoba imuli siyadingana sonke. Omunye nomunye ehambe evaccinate and kasithi ukuthi ma uzivaccinatile akusamelanga ulandele umthetho, ma uvaccinatile still uyalandelana nani umthetho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-South Western Region Gender Network unkosikazi Chelesile Nyathi uthi basebenza ndawonye loNdlovu ukuxwayisa uzulu nge-COVID-19.
Khonapha nxa sikhuluma nge-COVID-19 kuba le gender-based violence, futhi kuba lokuhlukumezana kwabesilisa nabesifazana. Ubhubhane lwe-COVID-19 olukhona umhlaba wonke jikelele luyabulala, so ke asizinanzelele nini futhi siziphathe kahle, singajabuli sidlulise amalawulo.
Umnumzana Qhubekani Chabalala, umhlali wenketha 9, ukhuluma ngalokhu akuzwe kuNdlovu.
Uthe yona yinto emqoke imenze wathova ibhayisikile wayekela mhlawumbe ugada omzansi. Lokhu yikuthi uzama ukubana etshengisele ubusiriyasi be-COVID-19.
Ukhansila Rodney Jele uthi indlela esetshenziswe nguNdlovu ikhange abantu abaningi.
Iprogram yethu besiconscientize abantu ukuthi COVID lokhu isakhona phakathi kwethu. Sibuye lolunye uhlelo oluthiyeneyo olubiswe lijaha lakoNdlovu lebhasikiri, ngoba sinanzelela ukuthi ibhasikiri leli li-attract abantu abaningi, bebona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi sizivikele.
Ngaphandle kokusungula lomkhankaso, uNdlovu vele yingcitshi yentshelelezane njalo ulezicoco zalokhu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko bebulisa izihlobo labangane umculo lo eliwuzwa uthophelela kamnandi ngoka-Jays Marabini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambili besithi ikhisimusi.
Are ngibingelela abangane lesihlobo be ward 3 ekachechete ngibingelela lonke ngibingelela abasekezi ngibingelela simadopo ngibingelela ubulawayo ngibingelela sekayi ngibingelela lonke abantu le MDCT
salibonani lonke igama lami ngikhayela uHadas ngibingelela usisi wami usiphiwe eHarare abazukulu bami khona le imbingele nomalume wami osekruta piwa mako emasingo imbingelele njalo abangane imbingelele umakhelene bami ngithi lonke libe lekhisimusi elimncwa unkulunkulu aligcine abe nani alenzele kahle nya yabonga
sanibonani Studio 7 basakaza bahle nangugogo khanya eshabane ngibingelela izihlobo zami zonke zakokhanya lengikhonza labo makhokhova Church of Christ ibe lekhisimisi enhle lomnyaka omutsha
sanibonani igama ngubusimasina we-old makhwekhwe kobulawayo ngithanda ukufisela izihlobo zami zonke esemagumbini amanomhlaba ikhisimusi elihle elihle ligcwele injabulo lomnyaka omutsha oka-2022 sizibambenini singene singabaphilileyo ngiyalithanda lonke lani basakazi be-Studio 7 lifisela khisimusi elihle
sanibonani sanibonani okhulumayo ngujosephat moyo ngajabula le audio ma ingafundwa esiyezwa lapha amaphoyisa achithe umhlangano obubizwe nguChamisa ukuthanikeza abadala izinto zeChristmas into eyenzakala eZimbabwe imbi umbuso weZANU-PF mubi awukho muhle ngoba siyabheka manje abantu abadala kusukela kubo 50 years kusiyale bekumele ukuthi ube yiparty yabantu abantu labo bekumele ukuthi baholiswe igrant ingabe imali yabantu abakhulile abangasakhona ukuzisebenzela kodwa yona ithule badla imali yeparty bathenga amaplaza uthola umuntu ele 5-5 amaplaza betshontsha imali okumele ukuthi isize abantu ebesekusele ukuthi abantu sibambaneni iphathe ngathiwa ingaba ngunumber 2 i-MDC sibambaneni sonkeni kungabi lokhu ngamaphathinyana okuningi lokho kungeke kusize lutho ngiyajabula le audio ma ingafuna
njani bazazi basithuthu sebendawo zonke zelizwe zeAmerika siyabonga elisiphathela wona kuyinto enhle ukuzwa ukuthi kule ndoda yakithi egogole ngapha esicycle from Johannesburg to Bulawayo hayi siyabonga kakhulu kuyinto ethuthukisa abazundu bejike ngikhona ngapha sentshenzi u-Abraham Carter moyo sakholwane ngithi uvuka njani phila ukhokho belemuli yakho linanzela i-COVID-19 general manager samncedisi ngithi uBenjamin ngale konyongoli nosasilithi livuka njani madoda ngiye sentana kumama munalo nto kuphila kukhokhobe sibambe i-COVID-19 yimi upita obhita endunela
igama lami ngujabulani sibanda ophuma enyamendlovu ngibingelela ukuqala ngibingelela unkosikazi wami umambofu ngizobingelela ingane yami u-Ayanda sibanda ubanele sibanda u-Anele sibanda ngakhohlwa abazukulu bami uLindo uThoko umtha uThando wonke nje ngisithi libe leChristmas enhle mali yami
Studio 7 ngiyalibingelela bangane lezihlobo ngezindawo ngezindawo ngamadolobho ngamadolobho ngiyalibingelela lonke bakithi mithi Merry Christmas kini lonke basakazi bethu kanye labalaleli baka Studio 7 ngingakhohlwa udadewethu bathabile masu linjani izihlobo bakithi ikhisimisi nansi sesiyibonile lanxa kunzima nje ekhaya kungadliwa lutho kodwa ke hayi uNkulunkulu khona uzasikhulula ngelinye ilanga hayi bendibingelela bakithi ngiyabonga yimi uzikode ngisebuTswana amen
Okuqala ngiyabingelela kakhulu kubasakazi be-Studio 7, abasakazi bethu lisiphathele umsebenzi wethu kuhle kakhulu. Okwami kakhulu ngokubingelela abantu bakithi eGwanda lapha kakhulu ngibingelela abantu bakithi yiko engikhulele khona. Kuse-Arisu kuseGwanda, mina nginguTimothy Mhlanga. Mwa kakhulu abantu bakithi balime kakhulu, balime kakhulu sibili okutshengisela ukuthi khona hhayi nxale ngane zulu singaba le-good harvest. Njalo ngakhohlwa ukubingelela bonke abakhokheli bethu abanjeabo sebhuku bethu wabundlovu usikhokhelele babandlovu sithanda ukuthi kona usikhokhelele vele siyakuthanda kakhulu. Mbingelela umlisa wethu ubabo uRantas ngale ngiyambingelela naye kakhulu ukuthi hhayi umsebenzi awusebenza uhamba kuhle sibili kumanesayo. Mbingelele bonke amanebhawudu oshikomiti amanebhawudu wonke akithi angane ayinqabele ukusisela phakathi kwesigaba ukuthi ba umsebenzi wauye phambili phambi nomsebenzi bamanebhawudu izulu kaline pula hayini
ngiyalibingelela lonke lapho likhona sithi libele Christmas yovichugela lomnyaka omutsha. Yeyibantu COVID lo COVID imesabe bakithi pa mask enu ngihlalela nekajana ligcobe izandla phela ngokusanitizer. Siyabonga ngiyalithanda lonke ngilibingelela kumagumba amanomhlaba empowenzi komalawe kezi le panzi le wanke epupu mpofu kwenapo emamengweni kunjani mdala. Ngiyalibonga lonke ngiyalithanda njalo ngumoveni ngwenya edaluka.
Mina nginombuzo abasazi bakasitetiyosefi ukuthi why amashabhini elavindele ngabuzwa u-station commander wasenkulumane badla naye ipo phela badla naye ngoba ngamapolisa lawo mashabhini kusela amalockdown onke wayephula ba ngu-president idinanga ngoba labo badla naye wayengabuthwa amashabhini ngoba ngamapolisa.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko bebulisa izihloko labangane ngaleli langa lekhisimusi. Umculo lo othophelela kamnandi ngoka-James Marabini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambili ingoma ethi Ikhisimusi. Sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umholi wenkonzo yeRoma uPope Francis ubonakale namhla emnyango weSt Peter's Basilica okhangelane legceke lapho abantu abakade bethe gwaqa wethulela leyo ndawo kanye lomhlaba jikelele izibusiso. Wakhuluma ngokuphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. Abantu baze ngobuningi lanxa bekugodola njalo kolezulu lisina. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sikhangele okuningi obekuhlupha kuwona lo umnyaka. Silonkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza.
Kuba lodubo lamanzi. Udubo lamanzi lalo ngolunye futhi oluletha udlakela ezindlini ngoba amanzi agcina eseyinto yokuthona asesetshenziswa ngonanzelelo. Kumele uzinike njengomama ukuthi uyawakha kumbe uvuka uwakhe ebusuku kumbe kulamanye amalayini vele othole ukuthi wona vele amanzi wona ngokwawo kaphumi. Bese kubuya futhi ukuthi amanye amanzi agulisa abantu khombana konkala kuyathwalisa nzima ukuthi njengomama usakwasi imuli yakho uyidingelanye njani amanzi uzahambe uyedinga amanzi kathi aguli uwakhe empompini agulisa uthi zama ukuthi uwabilise njengokuxwayisa kwa-city council ukuthi boilani namanzi amagensi kawakho. So kulo kunzima impilo kamama vele inzima kakhulukazi amalungelo abo mama lokho kube le COVID ay kahamanga kuhle. Esikolweni ngapha abantwana bengaxotshwa sokumele kube yibo mama abagijimayo. Abantwana kwabhala imhloliso yibo thina sile toll free ekhangele ngilungelo lezemfundo lesayivulela abantwana kakhulukazi. Kodwa bese simangala ukuthi khona yatholi tho mama ibase befona kuyo sibekhala ngalokho ngalokho. Ama phone calls lawo kasi uthi siwathola ko esabeleni seMathabeland kuphela. Isimangala sithola laba vela kuma emashonaland ngapi ngapi lizwe lonke nje jikelele. Besinanzele ukuthi lapho kulinywa khona ngoba kulabo mama besithi bethi mihla ngemihla lapha bengalima balima igwayi balivune selisiyathengiswa bayachaya baxotsha obaba bayithengisa bonke bayithengisa obaba ayithengisa igwayi lana adla imali. Kulomunye mama osizwisa ubuhlungu kakhulukazi ngisehlekayo lesi esizama ukuthi sisikhangele ukuthi susela ngo-2019-2020 kulokho kumphinda futhi ukuthi nxaso uyalima lime igwayi sokumele lethengiswa aselivunile selipakishe ukuthi lethengiswa uyachaya waxoshe. So kumele kulinywe uyahamba ayilandwa imdeni ikhulumisane ubuyela ngkhawu yewondla abantwana kumphinde futhi. So siyabona ukuthi omama bayasetshenziswa kakhulukazi. So yilo into esikhala ngayo ukuthi aluba sithi si-COVID naleyi yebo ngento yomhlaba wonke jikelele. Kodwa kwamanye amanzi yathola ukuthi kulabantu abomama balama grants bahola lapha nalapha nohulumende bephiwa nguhulumende. Kube sekuthi inhlanganiso lezi ezizimeliyo zibe zinezincedisayo. Kodwa lapha eZimbabwe sinanzele kakhulukazi ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa yizo ezithola umsebenzi lazo ziyandelwa kezenelisi. So sikhangela ukuthi khona kulama-vouchers nalawa ayilokhu zen abanye kwezinye izigaba kukuphiwa ama-voucher ukuthi ayihambe ethenga ikhadi uyaphiwa ikhadi ukuthi uyethenga igrosari lelo silibonele ngcono. Kodwa kulezinye izigaba uphiwa khona imali omama bebekhala ngokuthi bayachaya bathathelwe leyo mali ubaba nje ayidakazile imali ayidakwe engayithatha nje ayinathi ayithaphuza ayiqede usuthi ungakhuluma uyichayelwe. Ungathi uyakhuluma usuthi ubhalise ngenamba yendlu yakhe umuntu ulilunga lomndeni wakhe so yena uyinhloko yomuzi kumele ayisebenzise leyo mali. Lo kube umnyaka omubi sibili nxa sikhangela ukuthi khona kwezamalungelo sikhangela amalungelo abomama, sikhangela amalungelo abantwana, sesikhangela nje ilungelo lomuntu wonke nje eZimbabwe. Impilo u-2021 ubenzima kakhulukazi and uqhubeka enzima. Asiboni la themba ukuthi ububele bongabi. Esingakubongela nje ukuthi wena uNkulunkulu imphefumulo yabantu sayisindisa, siphila ngomusa wenkosi eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWOZA esixoxelayo ekoBulawayo. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ngelanga leKhisimusi sixoxa lomfundisi Thandeko Zintimkandla, sihlaziya ilanga leKhisimusi.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Gande, ngibonge labalaleli abalaleleyo ngalolu suku lwanamhlanje olulikhefu leKhisimusi. Hayi, iKhisimusi yalonyaka kwabaningi izaba nje lusuku olubhalwe kukhalenda. Ngobana okujwayeleke kwethu kwenzakale akusoze kwenzakala. Siyakwazi ukuthi okokuqala kulo bhubhane lolo olwe-COVID oluvele lithwalise abantu nzima kusukela nyakenye ngomabasa. Kanti phezu kwalokho-ke abantu kabalalutho ezikhwameni zokuthi bathenge izinto ezehluke kuloku ababakudle ngosuku lweKhisimusi, ngoba yona iKhisimusi ngokwayo imvama yikuthi abantu babazijabulise ngezinto eziningi ezijiyeneyo abangavamanga ukuthi bazenze bebazidle phakathi kwesikhathi. Izigqoko ezintsha, ukudla okungajwayelekanga kodwa kumnandi abakuthandayo. Kodwa kukhanya lo nyaka konke lokho kakukho. Sengitshe lakho ukuya ezinkonzweni njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu babuthane ngobuningi. Lakho kuza kuba nje into yokuthi hayi lisiko kumele lenziwe kodwa lingelasi sindo seminyaka yonke.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga balaleli. Kunzima kunjalo asibeni lomqondo ukuthi izindokwelina ngaziza lunga ngoba vela kulabo suku obungasiwa kulalanga elingachoniyo. Labona bonqabe khona ababangela bunzima bempilo, umlimi uzababonela iplani kuza kwedlula lokho. Libe leKhisimusi enhle, lomnyaka omutsha omuhle.
Kodwa singathi akula bhubhane lweCOVID-19, ubona ngani bekuzaba ngcono na?
Ye, aluba ubhubhane lweCOVID kalukho bekungaba ngconywana. Hathi kakhulu kodwa ngoba vele abantu baphakathi kobuyanga obumangalisayo. Lezo zakhona ezikhona ziyadula, intengo ziqansile. Kanti abantu benza becabanga ukuthi izikolo ziyavulwa phela. Izikolo kusele ngabona nje amaviki amabili, kufuneka izikool fees, kufuneka amayunifomu, kufuneka lokhu lalokhu, lamabhuku amatsha ngoba abantwana abaningi batshintsha izigaba zokufunda bengena kwezilandelayo. Bekungaba ngcono nje khonoko ngobana bebeza kwenza lokhu nalokhu ukuthi bazame ukuthi bathole leyo mali. Kodwa ke vele impilo yabantu laba eZimbabwe ngenxa yobuyanga obukhona ilokhu isiya isibalukhuni sibanzima. Kwayisikho ukuthi lubhubhane lodwa, kodwa ubhubhane lwengezelela phezu kobunzima labo abantu ababhekane labo kusukela emuva khona le. Vele abantu kuleli lizwe sebephila ngomusa kamlimu ngoba akulanto abangayenza, bayibambe ngezandla bathi lokhu ukuza senza siphile ngcono. Sebephila nzima abantu. Yebo, ngabe kalokho bekuyabanganeno kancane, kodwa vele impilo zabantu hayi se.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani isiko lekhefu leKhisimusi leli ngendlela ebesilazi ngalo liza kuya liguquka na ngesikhathi esilandelayo?
Hayi, lona isiko ngokwalo nxa silithathela ukuthi usuku lweKhisimusi lona ngokwalo sibili luthathelwa enkolweni yesiKristu, kutsho ukuthi iKhisimusi njengesiko izasala enhlizweni zamakholwa ikakhulu ngoba namakholwa bazahlala bekholiwe ukuthi usuku lweKhisimusi kuzalwa kwaJesu. Lokhu akusoze kuguquke, kodwa kwabaningi labangakholwayo iKhisimusi phela siyaphenduka yaba laba likhefu lokuthi abantu bahlangane babonane bevele endaweni eziningi ezishiyeneyo. Nako siyabona abangaphandle kwelizwe abafisa ukuthi babuye, abanye babuya kanye ngomnyaka, abanye kanye ngeminyaka emibili babuye bazojabula lezihlobo zabo. Kodwa-ke kungaqhubeka kunje, abantu bazaba leKhisimusi yama-WhatsApp, Khisimusi yamafoni, thunyelwe lokho okuncane, abantu bapho ukuncinda nje izithuba. Kodwa ukuthi baze babonane sibili mathuba, hhayi, kuzaba lukhuni kakhulu. Yebo, njengoba zonke into nje zingaze yaguquka lalo leli khefu, ngibona ngenye indlela sibili nxa into zingaqhubeka zinje, hhayi, abantu benkosi bazamela bakwamukele ukuthi into seziguqukile.
Lo ke ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela usuku lweKhisimusi oluhle. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilale.
Ngehlukani besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga leKhisimusi elithakazelelwa ngalo lonyaka, osokubangele ukuthi ledlule nje njengawo wonke amalanga. Umnumzana Meli Ndlovu othova ibhayisikili usexhasane lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Southwestern Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.